Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 ngompandula ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi nasithi kona kona umongameli Mgabe makayenze izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukukhulumisana. Abantu abahlale phansi bekulungise bekhulumisane ukuthi izinto ezingamele ukuthi okumele ziyenzwe iziphi ukwenza ukuthi lizwe leli hambe phambili. Napa singaqhakathekisi kakhulu ukuthi umbani obusayo umbani ongabusiyo.
Umongameli Robert Mugabe uthi sebezathathelwa amanyathelo alukhoni abathi sokumele ehle embusweni ikakhulu abebandla le-MDCT.
Singakazivumelani lapho khonokho. Okumele ukuthi uhulumende akuyenze ukuthi basebenze gadalala balungise umumo we-ikhonomi ukwenzela ukuthi kube khona ukuthi imali ibe khona.
Izisebenzi zikahulumende zikhala ngokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kazange akhulumisane lazo ngodaba lokugunyulwa kwazo. Kuwoza Friday sileqembu likamasikandi elabafana bakamzilikazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla uxwayise abamabandla aphikisayo ikakhulu abe-MDCT kanye lalabo athi baqhuba imikhankaso yokufuna ukumsusa embusweni ukuthi sebezathathelwa amanyathelo alukhoni ngoba yena lohulumende sebebekezele okwesikhathi eside. Kubika uMavis Gama ngokugcweleyo.
Isixwayiso sikaMgabe lesi size ngesikhathi kulinyazwe abasakhulayo abayisikhombisa bomkhankaso wetha jamuka sesijikile ngemva kokujikijelwa intuthu ehitshayo lamanzi ababayo ngamapholisa lapho befola belubhekise emahofisini kamphathintambo wezemithetho ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. Umongameli Mgabe utsho lamazwi emhlanganweni lamalunga edale le-Central Committee esigodlweni seZANU-PF eHarare ethi bazozisola bonke abaphatheka kule mikhankaso yokukhonona phezu kombuso wakhe okubalisa abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso. Inkulumo kaMgabe isolwe kakhulu ngabomkhankaso wetha jamuka sesijikile bethi kodwa kayibethusi njalo bezoqhubeka betshengisela. Omunye wabaphatheke ekufoleni kwalamhlanje owetha jamuka sesijikile uTrust Nubu uthe injongo yabo kungasikulwa kodwa befuna inguquko elizweni ezoletha inhlalakahle kaZulu.
So thina sithi kona kona umongameli Mugabe makayenze izinto ezenza ukuthi abantu bekwanise ukukhulumisana. Abantu abahlale phansi bekulungise bekhulumisane ukuthi izinto ezingamele ukuthi okumele ziyenzwe iziphi ukwenza ukuthi lizwe leli hambe phambili. Napa singaqhakathekisi kakhulu ukuthi umbani obusayo umbani ongabusiyo.
Abasakhulayo betha jamuka sesijikile lamhlanje batshengisele bekhonona phezu kokubekwa komthetho wokuvimba ukutshengisela owe-Statutory Instrument 101A omiswe lidale le-High Court okweviki. Idale le-High Court limise ukusebenza kwawo ngemva kokhwezwa kwawo kulelo dale abomanyano wamabandla aphikisayo akhankasela inguquko kwezemithetho elawula ezokhetho elizweni eye-National Electoral Reforms Agenda NERA bewuphikisa. Udlakela luqhamuke abakade befola sebefike lapho okuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo-First Street. Amapholisa ayesebaphosela intuthu ehitshayo eyetiyegasi. UNubu ngomunye wabakade befola betshengisela ukhonona phezu kokwenza kwamapholisa.
Umongameli Mugabe wakhuluma engani vele usethusela omantshi ukungalandeli usesekelweni sombuso. So thina sibone ngani ukuthi kungcono namhlanje senze imatshi sitshengisele ukuthi hatshi loku ayisiko vele. Abantu kade indaba abantu bengafuni ukuthi into ziyenzwe njengendlela okumele zenziwe ngakhona. Kangelani abantu abayadubeka. Thina sithi instead ukuthi abantu bengabe bephatheke ngizombusazo. Abantu kabahlale phansi sikhulumisane sibe singayenza kanjani ngelizwe lethu leZimbabwe.
Lanxa bevinjwe ngamapolisa ukusa incwadi yesikhalazo ehofisini kamsekeli kamongameli obona ngezemthetho umnumzana Emerson Mnangagwa bathume ababili babo ukwenze lokhu ngemva kokuqhamuka kodlakela. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye, ukutshengisela phela singathi khona kuyakwandisa ukuthi kuncede ukuthi abantu babe lendlela abakhipha ngazo kulaka. Singasathi ukuthi sicengisela khona kubhidlisa impahla zabanye, kodwa nje okuphoma ukuthi njengabantu abavele bevalelwe nje embodleleni, nxa kungathiwa khona sebele mvume yokutshengisela, kuyatshengisela nje ukuthi sekuyikukweyisa ababusayo. Yindlela yakhona engathi okwakhathesi ukuguqula umbuso kamgame ngokutshengisela, okwakhathesi angikhona ukungenzakala. Lokhu sesingothi nje ngesikhiwa sithi therapy, ukutshengisela nje ukuthi siyabeyisa labantu abavele besinqindezela.
Kodwa siyabona ukubana inkokheli yezombusazwe nanku lenye yakhona yiyo ehambe emthethwani ndaba ukuthi kuguqulwe. Kukhanyayo inkokheli ingaphatheki njalo ingala esingathi ngamacebo, ukubona njani?
Ye, amacebo phela yabona ukuthi vele loba kuparlament kuyahlupha ngoba akusila muntu omelele abantu abaphikisa sebebalutshwane. Ukuguqula imithetho bengaphandle kukahulumende, uhulumende ovele ungalaleli uZulu, uyahlupha. So singathi khona khonokho kutshengisela nje amacebo vele abe ngekho ngoba nje akutshengiseli ukuthi amaphethelweni nxa bengatshengisela bazalitshintshani. So ngingavumela la ukuthi engxenye phela ukutshengisela fanele kube le ndawo lapho esithi khona hayi sukwanele. Nxa uhulumente obutha engasaguquwanga, thina siza kwenza kanje. Angikhothi amacebo akhona akwakhathi sibalawo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Izisebenzi zikahulumende zithi umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kazange akhulumisane lazo ngokugunyulwa kwazo umsebenzi lokwehliselwa iholo njalo zingatholi bonasi ukuze kutholakale imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Izisebenzi ezikhulumele Studio 7 kulandela imbiko kaChinamasa izolo Midterm Fiscal Policy Review zithe kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuxotsha izisebenzi. Omunye wesebenzi lezi umnumzana Richard Gundane wenhlanganiso yababalisi iZimta utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi akulunganga uhulumende afuna ukukwenza.
So kukhanya ukuthi uhulumende kasafuni ukuthi adinge indlela zokuthi i-economy ikhule, sebedinga bona ukuthi i-budget, amafiga e-budget abalanse, sebedinga bona ukuthi waxotha abantu umsebenzi, sebedinga ukuthi bangabhadali ibhonasi, thina kasivumelani lapho khonokho. Okumele ukuthi uhulumende akuyenze ukuthi basebenze gadalala, balungise umumo we-economy ukwenzela ukuthi kube khona ukuthi imali ibe khona ekwanayo ukuthi abantu babhadale izisebenzi zikahulumende, thina ababalisi sithole inzuzo yethu inyanga iphela. So lokhu kathi kuvumi yinto esiyalayo ngoba esikudingayo ekade sikumelele ukuthi umnyaka uphela bekumele ukuthi sithole thina ibonus yethu. So njengoba sokunje yindaba ephambanisayo kakhulu, kuza kuba khona ukuthi umsebenzi wokufundisa neminye imisebenzi esetshenzwayo endaweni ezithiyeneyo lapho kunezisebenzi zikahulumende iphambaniseke, kukhuthaza ukuthi uhulumende ahlale phansi babone ezinye indlela abangazenzayo ukwenzela ukuthi umsebenzi ungasoze uphambaniseke.
Masa sikhangela-ke baba Gundane, lake labuzwa yini nguhulumende ngakhonokho?
Into emangalisayo ukuthi uhulumende kazange akhulume khonokho. sibe sikhuluma lohulumende kodwa sokukhanya ukuthi sibe sichothana ngendaba eziningi ezingatholutho njengokuxothana ngezinto ezifanana nama-payday.
Lo ngumnumzana Richard Gundane owenhlanganiso yababalisi izimtha obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho lezombusazwe umnumzana Butler Tambo.
Mbona ngani okwamanje kathi sisethwele nzima ubaba uChina Masa khonokho ukuthi yena athi akusuze kube namabonus yinto akazama ukuyenza last year ngo-April kodwa upresident Mugabe wasemalisa ukuthi yena akwenze khonokho. So ngithemba kathi izinto ezakwenzakala ngoba uhulumende sisehlule ukuzibhadala izisebenzi zakhe. Nxa sikhangela kathi selokhu eseqisa la sikhathi ama-pay dates uhulumende kaZimbabwe. So khonokho yinto esizakwenzakala okwamanje.
Nxa besithi bazagamula izisebenzi bayaqalisa ngaphi besiya ngaphi?
Eqinisweni ukuthi abantu bajayele ukuba lula ukuthi bababambe ukubamba amatitala yibo abantu bajayele ukuba lula kodwa mina bembona ngani ongaba ngcono ukuqala ukuhlala lapha esingathi i-security cluster ngoba nxa sikhangele kulabantu abaningi kakhulu abasebedlulisile iminyaka engaba yi-50 abanye besiya ku-55 ikakhulu ku-prison service ku-army even laku-CIO yikho lapho abangaqalisela khona ukuthi kube ngcono kodwa eqinisweni bona bazavuya bayibambe kumatitsha lapha yikho embona ngani bengaqalisela khona kodwa khonapho siyakwazi bengabambe ematitsheni akuze kuncede lutho ngoba kuvele bayashota amatitsha ezikolo amanesi lawa ashota ezikolo ama-ministries kulamanye avele engakhanya ukuthi asebenzane. I-ministry efana ne-women success, veterans, i-ministry efana nalezi ezabo psychomotor, mina ngibona ukuthi zenzani, yonke ministry zathi bemele bebambe khona, kanjalo nokukhatha even ama-ministers akhona, maningi kakhulu ukuthi bengabanjaniswa amanye ama-ministries ibe yi-one ministry ukuthi kusebenzeke, okunye kusale kungama-departments nje ama-ministries wona lawo.
Umnumzana Butler Tambo yingcwethi kwezombusazwe lezenotho bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube eseVindok kwele Namibia. Kulefto kunamuhla sikhangela imbiko ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa izolo. Lapho wathe kona kuza kunyulwa izisebenzi zikahulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network izesini sisole kakhulu iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezithi uhulumende kasoze yaguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kokhetho luka-2018. Izesni ithi inguquko le iyadingeka ukuze ukhetho lolu luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa wonke umuntu. AbeZANU-PF abathi akula sidingo sokuguqula imithetho yokhetho bagoqela umnumzana Jonathan Moyo. Izesini ithi ugatsha lweZimbabwe Electoral Commission kumele lubhalise abantu abalelungelo lokuvota ngaso sonke isikhathi njalo ithi imithetho efana le-IPA kanye le-POSA kumele yesulwe. Ithi njalo uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll kumele lube khona ebulenjini lasengwalweni ukuze lufinyelelwe yilabo iloba ngubani. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngempela kumele kuguqulwe indlela ukhetho olwenziwa ngayo.
Xa sakhuluma njalo sizahlala sikhuluma ukuthi ukhetho oluzayo luka 2018 sifuna wonke ama electoral reforms abe senziwe kube lokhetho olukhululekileyo lapha abantu abazakhetha inkokheli zabo zelizwe bekhululekile le environment yangikhona ibavumela ukuthi bakhethe yikho ke siyabazwa bezanu PF ukuthi abazojonathan moyo labanye nje abahlabelela ke ukuthiwa ngesilungu yisapha yabo beyasingi for their sapha bazama ukudinga irelevance kwezanu PF ukuthi yoba bengathembakali kusazakala ukuthi ngabantu abeqayo lapha lalapho abanjengenowabo ukhameleni bashintsha amakhala so bazama-ke ukuthi bathole-ke ifeva-ke ukuthi behhayi bale ntshukuntshu-ke yibo-ke abasebenzela izanu PF besebekhuluma-ke izinto ezingasebenziyo njengokuthi awusoze kuba lama-reforms ama-reforms kumele abe khona njengo-opposition nje because democratic party sithi ama-reforms kumele abe khona njalo azaba khona-ke kungakafika ukhetho luka-2018
nxa ingasabanga khona inguquko elikhankaselayo le kalisoze lingene yini kukhetho luka-2018 njengebandla
ye kathesi-ke angeke ngikufake sobala ngithi kasoze singene kumbe sizangena kathesi esikuthemba njengebandla ukuthi lawo ma-reforms azayenziwa ikanti-ke nxa esenziwa kumbe engenziwanga sizabe sizahlala phansi njengebandla sikhangele ukuthi kukhona okwenzakaleyo kukhona okungenzakelanga sikukhangele in terms of i-percentage ukuthi kambe lokhu okwenzakele lokhu akwenzakalanga bese sibona-ke ukuthi siyangena yini kumbe kasingene kathesi-ke angithandi ukuthi ngikufake ngithi nxa kwenzakanga lokho asoze singene nje sizangena kodwa enza kubeka kube sobala ukuthi sifuna ama-reforms ayenziwe sizaqhubeka silwise ukuthi ayenziwe xa kusitsho ukuthi singena emgwaqweni sizangena emgwaqweni nxa kusitsho ukuthi siye emadale sizahamba emadale nxa kusitsho ukuthi siye kwi-sadic sizenza njalo nxa kusitsho ukuthi siye kwi-au sizenjalo ngokufanayo sifuna kube la ma-reforms kungakenzakali ukhetho luka-2018
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, sixoxela ekobulawayo.
Don't take my number. Awusohlangana kwi-Facebook. I don't want your number. Awusohlangana
kwi-VOA Ndebele ku-Facebook. Sesikhona. Akusithande. VOA Ndebele Facebook.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika sesole kakhulu ele North Korea ngokudubula isikhali salo esenuclear. Esithi ngokwezanjalo leli lizwe lidala ingozi enkulu kwezomvikela wamazwe omhlaba. Ukufuthelana lokhu kuqhubekela phambili emaphandleni kwele China ngemva kokufunyanwa kwenye induna ehlonitshwa okwamagama kulowo mango ilecala lokungethembeki lokufumbathiswa. Owake waba inhloko kahulumende kwele Portugal umnumzana Antonio Guterres ukhanya lokhu ekhokhela ngamavoti kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ngemva kokulotshwa kwesivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwabakhokheli ababili uSalva Kiir loRiek Machar ngoNcwabakazi, umhlaba ubusucabanga ukubana engxenye impi yomdeni sizaphela kwele South Sudan. Kodwa ngemva nje kwenyanga ezithile kuhle kwaqhamuka udlakela elizweni lelo, umsekeli kamongameli uRiek Machar wahle wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni lelo. Inyathelo lokubanjwa ngamandla abasakhulayo besesebancane kungeniswa kubutho iningi lingaphansi kweminyaka elishumi lanhlanu yilo elisolwa kakhulu ngamazwe omhlaba. Uhlangothi olubona ngezabantwana enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-UNICEF luthi kusukisela impi yomdeni ye-South Sudan yaqalayo ngompalakazi 2013 kulabantwana abazinkulungwane ezedlula ichumi lasithupha 16,000 asebebanjwe ngamandla ukungena esibuthweni. amacele omabili abikwa yisebenzisa indlela eziningi ukubamba ngamandla abazali ukuvumela abantwana ukungena kwezombutho ezigoqela ukwethuselwa ukuthengwa ngemali lokunye okuningi elemelika lithi likhathazekile kakhulu ngalombiko weUNICEF ngokwenzakala kwele South Sudan lakhuthaza ukubana lomkhuba umiswe ngokuphangisa ngamacele omabili uhulumende labamphikisayo elemelika lithi njalo labo abazafunyanwa bekhokhela lomkhuba balakho ukuthathelwa amanyathelo alukhuni agoqela ukubekelwa izijeziso eziqondane labo ukuba bengavunyelwa ukungena emelika lamanye yamazwe awe United Nations.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende wemelika.
Akubizwa ozwayo ngesonto enkundleni eBumper Fields emagumeni lapho zonke indlela eziyabe ziqonde khona njengoba kulo mdlalo.
Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli bomdlalo wenguqu sebekhudazwe ukuthi baziphathe ngesonto lapho kuzadibana khona inkunzi zalomdlalo ezithi ele Highlanders kanye lele Dynamos enkundleni yeBumper Fields kobulawayo, kubika uJoseph Njanji.
Akubizwa ozwayo ngesonto enkundleni eBumper Fields emagumeni lapho zonke indlela eziyabe ziqonde khona njengoba kulo mdlalo omkhulu owe-Castle Premier Soccer League phakathi kwamahlolanyama i-Highlanders yona ezanqikelana leDimbara iDynamos phela ngehola lesithathu emini. Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhangelela ukuba baningi njengenhlabathi bezobona lo mdlalo ophakathi kwamaqembu amakhulu elizweni. Njalo inhlanganiso yePremier Soccer League namhla ikhuphe umbiko isazisa ukuba izithelo ezifana lama-apple lama-orange, izigubhu zamanzi kanye lokunye okuningi okungasetshenziswa njengezikhali akusoze kuvunyelwe ukuba abantu bengene lakho enkundleni. Kule mibiko ebhoda ebulenjini yethi abantu kuzamele besebenzise ithuba lokuba ndawonye ukuze betshengisele ukukhonana kwabo ngokuphakama becule ingoma ethi Nkosi Sikelela ngemva kwemizuzu engamashumi amathathu lesithupha kuyindlela yokutshengisela beswela ngesimo sezombusazwe ngemva kweminyaka efanayo ilizwe lathola uzibuse. Ekhuluma emhlanganweni obizwa amaviki wonke lapho iqembu leHighlanders lithola ithuba lokuthulela uZulu imbiko etshiyeneyo, isiphathamandla saleli qembu iMatt Ndlovu ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba bebuye bejonge ukuzobukela umdlalo wenguqu hathi ukuzophatheka kuzehlakalo zobudlwangudlwangu.
This is a sporting event and above all a family event.
Umdlalo wezimuli ukuthi abantu kumele bebile abantwana bezokholisa umdlalo wenguqu njalo sikhangelele ukuthi abantu bangama supporters bebuye kodwa bebekwazi ukuthi umdlalo ungaba nempumelelo ezintathu, ukudliwa, ukuwina kumbe ukudrowa, njalo bamele behamukele ukabe kuphumile.
Kusenjalo omunye wabaqeqetshi beqembu leHighlanders uCosmas Zulu yena ukhuthaze abalandeli beqembu leBhoso ukuba baze ngobuningi bezosekela iqembu labo esithi lokhu kuza kupha abadlali amadlabuzane.
I want you to emphasize ukuthi umthandazo uthi yazi kaba support from the first even since warm up kaba qali sokusupport thina nama supporters lawa ukuthi madoda sifuna ukuthi basisupport madoda from warm up madoda bakhe.
Emdlalweni wesigaba sakuqala seligi iqembu leHighlanders linqobele iDynamos nge-2 kanyaya emdlalweni obusesikodlweni iHarare kodwa isiminengi iminyaka iqembu leBhoso lagcina ukutshayela iDimbare emagumeni eBumper Fields. Kweminye imidlalo yevikile amachumi amabili lantathu iqembu leChapungu linqobele iHarare City nge-2-1 namhla enkundleni ye-Ascot. Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emithathu njalo iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala leBulawayo City enkundleni yeBaobab. Iqembu leChorocho lizadlala leBot Strikers enkundleni yeLuveve kuthi eleFC Platinum lizanqikelana leHowmine enkundleni yeMandava. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCapes United lizadibana leChicken enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leHwange lizemukela leZPC Kariba ngaseMalahleni ukuthi iqembu leMutare City Rovers lizadlala leTriangle ngaseSakupva. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo lokusithokozisa olwe Woza Friday lamhlanje sihamba labafana bakamzilikazi silomkhokheli waleli qembu ekhuluma ngedlalate labo elitsha elithi Usizi.
Kukabuka lulo namhlanje. Udwethu Nkomo niqembu lakhe labafana bakamzilikazi bashaye uMasivelela ngo-2012 ngedlalade lithi Hlehlani Bafana ovele kwabasobala ukuthi baphethe okukhulu. Ngemva kwamadlalada amathathu adle ubhedo emagigini sebebuye baphenduka ngelesine sebesithi usizi. Semukele enkundleni uDewitt insizwe yasesusumana iCholocho ephethe isiginci sakhe athi nxa esesiqubaqumba uzwe sengathi sicela uxolo. Siyakwamukela sizwa konkomo. Lapha kuthi wena usizi kathi likhona njalo ihubo olihayayo ngalolu sizi. Akucaceke ukhuluma ngani la?
Ingoma le ichaza impilo yami, usizi ngibona lusenzeka kimi. Njabantu bengigila lana la bengenza ukubi lokhu naloku kodwa ngentando kaNkulunkulu ngisaphila. Lokungile entweni nale ngiyenza ngiqinile futhi uNkulunkulu unokungivikela ngapha nangapha.
Nelikese umdlalaje lakho lesine uqale ngohlehlani bafana wathi ungubaba onjani waphenduka ususithi intandane kanti lamhlanje ususithi usizi uzithatha aphi izixwayiso lezi ocula ngazo?
Mina kahle kahle nami ezinye ingoma nokuziphupha ngiyiphuphe ngiyicula njengayena le ngoma ethi usizi ngangiyiphupha nje ngiyicula nje ngiphupha ngiyicula ngasengivuka ekuseni ngasengiqala awuthi ngiyibhale phansi ezinye nje ngisuka ngibheke nje into ezenzakala nje khona lana emhlabeni nayo siphila kuwe nasezindaweni esiphila kizo.
Kule ndlalade ufake ezilithumilane kukhona umuntu ojolayo kube labo Qomantombi kuze osixaxa samabhimbi. Ngithathekiswa ke yile eyokholo ethi inhliziyo yami. Lapha ke uzama ukuthi
lapha ndingichaza ukuthi nami nje kunje inhliziyo yami zoyenza nje imimsula kubani nobani ngiqiniso ngeke umuntu ngimkhohlise ngihambe ngitshela manje umuntu ukuthi hayi kanje 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 ngizomtshela nje iqiniso ukuthi hayi mina ngingudwithi ngumuntu okanje kanje kanje ophila ngendlela ekanje kanje kanje.
Banengi kabaculi esasibabone benyamalala njengamazolo linake ungathi liyakhula na kumbe selisiya ngomshawondo?
Ngimi ngibona ngathi kuyakhula kakhulu ngoba ngendlela leli CD engikhuphule ngakhona vele from iCD uHlehlani ungalalela lelela kuqala uHlehlani Bafana uze ungubaba onjani ulandele intandane uze lona leli usizi uyezwa ukuthi hayi lo muntu lo uyakhuphuka.
Dewitt uthi lobanje bona iqembu lakhe liphumelela kakhulu kwelakusasa uyakholwa njalo ukuthi ukugijima akusikokufika. Ungapheli uyahlola mfo kaNkomo valelisa balalele.
Hayi ngiyanivalelisa balaleli beStudio 7 igama ke uDewitt njengoba sengishilo ekuqaleni phansi eCholocho endaweni yaseSusumana abantu nje abasidingayo thina bengasiseshala kaFacebook beseshe nje igama legroup abafana bakamzilikazi bayaxhumana nathi nje siyabonga.
Siphuma ke enkundleni ngale ethi ungamhleki sisithi mpela vike namithayo.
Uhlelo Woza Friday besilabafana bakamzilikazi. Hayi ke mthwakazi isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi sebezajeziswa kabuhlungu abathi kumele esuke embusweni ikakhulu abebandla le-MDCT. Izisebenzi zikahulumende zikhala ngomphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi zizagunyulwa eziningi zazo emsebenzini. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo onguNtungamile Nkomo. Salani kuhlelo lwe Live Talk. Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.